Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni lamhlanje mthwakazi kungomvulo mhlaka 28 kuNhlangula 2021. Igama ngontungamili nkumo. Nanzi ezihamba phambili.
Kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane memetheke njalo abantu bathelelana.
Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo.
Ngesikhathi kuvaliwe ama-livelihood abantu yiwo affected, kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa, kanti siyabona ukubhebhetheka komkhuhlane.
Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine u-level 4. Kambe isinqumo sikahulumende esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibele interest singenza inenge ligcine imali yemabhanga na? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1736. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane lasithupha 46,442. Izolo kuhlatshwe abazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,961 ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane. Abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,790. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 756,291. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 518,968. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda.
Ukumemetheka kwalomkhuhlane sokusethusa wonke umuntu ngenxa yokuthi abantu bebelethemba ukuthi ngani sokudelile, ikakhulu kuqalisile indaba yokuthatha injection yama-vaccine lokuthi bese sibona ngani inani selisehla, kodwa kathesi kuyethusa ukuthi liyakhwela. Njalo nxa sinanzelele iNingizimu Africa, South Africa ngapha abangomakhelwane bethu, njalo abantu abaningi abasuka behamba eZimbabwe kumbe bengena eGoli kumbe bephenduka ngapha, kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane memetheke njalo abantu bathelelana.
Uhulumende uthi ilizwe liza kwamukela amajekiseni aphezu kwezigidi ezimbili 2.5 million evela kwele China ekupheleni kwenyanga. Ungathi uhulumende wenza konke yini akwenelisayo kudaba lokuhlatshwa kwabantu lapha?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende agcine isithembiso sakhe zokudinga injection zibe ziningi, lokuthi wonke umuntu eZimbabwe kudingakala ukuthi ahlatshwe le injection ayithole nxa yayifuna, ukwenzela ukuthi sithole indlela yokuthi bebe baningi phakathi kwethu lapha eZimbabwe abahlatshiweyo, ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kakhulu.
Kukhona na ongakuxwayisa mhlawumbe yena uhulumende kanye lomphakathi nje jikelele?
thina besibona ukuqhakathekile njengamabandla ukuthi kuqhubekele phambili ukukhankasela ukuthi abantu behlatshwe injection ikanti kumele siqhubekele phambili sitshela abantu njalo ukuthi ukugeza izandla ukuba le mask lokuthi umuntu lokuthi abantu bengasondelani kuqhakathekile kakhulu yiyo kuphela indlela esingafikele ukuthi lomkhuhlane ungamemetheki siyananzelela ukuthi emabhasini abantu babeminyene siyananzelela ukuthi lapho ukuthengwa khona shopping center kuma supermarkets abantu baqhubeka beminyene njalo abantu abaningi bagcina bengaqhokanga lawa ama mask la anxa behamba lapha endleleni ngakho into ekukhuthe kumele sikhuthazane nini ukuthi singakwenzela ukuthi sibone ama police kodwa sikwenzela ukuthi sigcinene impilo zethu.
Umfundisi uSeni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wazise izolo ebusuku ukuthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ngokuvala yonke imibuthano egoqela eyamasonto ezombusazwe kanye lezikolo. Uthe imbuthano yezimfa iyo yodwa evunyelwayo kodwa uthe akumelanga ibe labantu abedlula amachumi amahlano. URamaphosa uthe phakathi kwamaviki amabili alandelayo akulandawo ezavunyezwa ukuthengisa utshwala kanti njalo uthe amakhefa asevunyelwa kuphela ukuthengisa ukudla abantu besiyadlela ezindlini zabo hatshi kulawa makhefa. URamaphosa uthe njalo abantu abasavunyelwa ukuhamba-hamba kusukela ntambama ngo-9 o'clock kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Uxwayise uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi wathi abazatholakala bezephula bazabanjwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ekhuluma ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane, uRamaphosa uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuhlaba abantu, wakhuthaza uZulu ukuthi bawamukele lawa majekiseni ngoba esebenza njalo engelawo umthelela omubi. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-EFF lethule umbiko lisola iziqondiso lezi njalo lisithi uZulu kamelanga azilandele. Leli bandla lithe uhulumende kaRamaphosa kumele ahlabe abantu ngobunengi hatshi ukuvala ilizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela isizalwane seZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kubikwa kakhulu ezibhedlela eziningi sekungathi impela kumbulwa kwembeso kukhanya ngathi le strand ye Delta ebikwa kuthiwa isukela eNdiya kungathi thelelekana kalula futhi kuyavama nje ukuthi abantu babe nama complication lawa adala ukuthi ukugula kwabo kudinge izibhedlela. Ngakho ke sibe sesibulindile vele ukuthi kungenzeka ukukhuphula izinga kumalevuzi lwa okuvala ilizwe. Nakhona nje njengoba sasatsho nje lakudala ukuthi inkinga lento ngoba ngesikhathi kuvaliwe ama livelihood abantu yiwo affected kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa kanti siyabona ukubhebhetheka komkhuhlane nokulahleka kwabantu.
Udaba lokuvalwa kokuthengiswa kotshwala bathini abantu ngalo?
Siyasinanzelele lapha kakhulu egoli ukuthi ibhizinisi lotshwala abanye mhlawumbe bengalibuka nje njengomuntu onathayo kuthi hayi abantu bayanatha bayadakwa kanti akupheleli lapho. Ibhizinisi lotshwala liphethe inhlanga eziningi zebhizinisi nezomnotho nokusebenza kwabantu kusukela kubatshayeli abatransporta lobotshwala kubantu abafaka ama-label phezu kwalobotshwala kubantu abalimayo emasimini ukuze kukhandwe lobotshwala kuma-restaurant abuthengisayo. Ibhizinisi lotshwala lona ungalikhangelisisa limumethe iminyango eminingi yezomnotho Mali valwa akubi ukuthi eqinisweni abantu bayama ukunatha utshwala, kuya nje sekuyikuthi abantu sebebulanda ku black market. Yiyo ke into esinanzelele ngama lockdown onke, saze savelelwa izifo. Uma usakhumbula kwashona abafana abane abasebhinga abomdeni owodwa ngenxa yezizathu zokuthi abantu bese bezama ukuziphekela utshwala. Ngokubona kwethu akuvala asikholwa ukuthi kuzovimba lutho nje, bazobeqhubeka abantu belokhu bekudinga lapha ku black market, bazobelokhu bebuphuza, kanti umnotho welizwe uzobulahlekelwa. Bekungcono ukulawula indlela abantu mhlambe ukuthweka babuthenge babungibangene labo emakhaya ku into efana naleyo, kodwa kulawulwe kwengezwe nje indlela zokuzivikela. But uyayinanzelela futhi lento ukuthi umongameli phela kumele asithathe isinqumo esijileyo, ngoba bayaphela abantu, izibhedlela nazo zikhanya ziyashoda ngabongikazi ukuthi abantu babelatshwe lapha, ngoba abantu sebesiba baningi kakhulu ngesikhathi sinye.
Ramaphosa sizwe ekhala njalo ngabantu abamemethekisa imbiko yamanga ngamajekiseni okwenqabela lomkhuhlane. Ludaba olubhahe kanganani lolo?
Amavaccine inhloso yawo yikudala into okuthiwa i-head immunity, ngakho kubalulekile ukuthi abantu bawathathe amavaccine ukuze badale ukuthi kube le-head immunity. I-head immunity yokhandwa ukuthi umuntu amasosha akhe omzimba uma esekwazi ukuvikela lolu COVID kube le-transmission less around the community. So siyabakhuthaza abantu ukuthi bawathathe lawo mavaccine njengoba uchwepheshe besho ukuthi aphephile.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uhulumende wethule umthetho ngeviki edluleyo othi amabhanga kumele ahlawule uzulu ogcine imali kuwo inzuzo kumbe i-interest ngesiNgisi. Ama-savings accounts asezathola inzuzo esukela ku-5% ngomnyaka ngemali yeZimbabwe, kuthi labo abalama-fixed term deposits sebezathola i-interest esukela ku-10%. Le yindlela yokuhuga abantu ukuthi bagcine imali emabhanga aji ezindlini. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi abantu bazahugeka na bayihambise imali yabo emabhanga nxa sikhangela ukudliwa kwezimali osokuke kwenziwa nguhulumende kanye lokungahlaliseki kwezenotho. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Ngazukhayela kwenze reserve bank singadibe kwisikhathi eside, it was long overdue. Kodwa inyathelo abalithetheyo lizachaza thina esithi singamadepositor esifaka imali ukuthi ithole inzuzo ngokuyifaka. Kodwa osifuze ukukhangela in terms of ukuthi economy khathesi does it support intwena le enjengayona leyo, ngoba nxa ireserve bank sibe yafaka ama-minimum standard. Ama minimum standard yawafakile ikhangeleni ukuze ifikele kiwo. So kuzayenzakala kubana imali yeproductive esithi ngama lending rates kuza increase. So imali izadula kulabana abayibolekayo for productive purposes emakampanini. So ngezindlela thina ama depositors were happy, but for those that lend money from banks it will have a serious impact kibo ngwa imama rates aza increase. Ikakhulu endaweni enje besikhangela ukuthi kubona ureserve bank zayinike i-directive ukuthi amabhenki kanike i-interest kodwa ingafaka ama-threshold, ngoba ama-threshold kuwafaka i-calculator ibonene ukuze ufike, ngoba lokhu kuyinto ukuthi njengesizwe siyayenza izinto nge-command, akusincedi ngoba economics ngokwayo ayiyo esithi i-free lunch, akula nto yamahhala ukuthi uthole okunye kufuze kufake okunye. Ngale ndlela ngithi hayi kuqondile abakwenzileyo, kodwa abasakwenzanga ngendlela yangikhona ezayenza ukuthi wonke umuntu abone ubuhle bakho.
Njengoba isizala imali ebhanga sizabona na abantu abaningi sebegcina izimali emabhanga, ngoba okwamanje siyazi ukuthi abaningi bagcine imali ezindlini. bebalekela okwake kwenzakala ngaloya mnyaka lapho abantu abavuka khona bathola izimali zabo zonke sezidliwe emabhanga amabhuku esengasela lutho.
Imali ingatholakala emabhanga kulezi zathu eziningi. Singathi indaba yokushelakala ama-interest ngezinye izizathu. Kodwa ezinye izizathu indaba ze-inflation. Ilizwe lilokhu li-under-inflation. Ungazi uyigcina imali emabhengi iyabe lokhu iluza ivalo ngamalanga ngamalanga. Njalo kungela indlela ongayithi ungayisebenzisa ngayo. Ubusukhangela njalo ukuthi thina siyi-cash economy. So kulabantu nje generally abaphila ngokuthengisa imali. So imali yami kulokuthi ngiyifake ebhenki. Ngithola ibenefit yami ukuthi ngikhiphe imali nxangiholile, ngithatha imali yami ngiyikhiphe ngiyitshintshiwe ngama-US dollar. Ngiyisebenzise ngama-US dollar ume ngiyithengise. Ebesenza njalo ngoba ngabe ngithengisa ama-US dollar, imali yami ngiyithengisa i-cash ngithengisana. Yikubona kwesikhathi amabhenki avuke egcwalele ngabantu abafuna i-cash ngoba kulabantu phandle abathenga i-cash. Imali ngokwayo siyi-commodity e-tradable esingathi siyi-business. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu begcine izimali ebhenki ngoba ayisiko kuphela ukuthi kufunakala ukuthi bawuthole interest e-bank. Kufunakala njalo i-confidence le trust ku-banking system eZimbabwe. Ongananzelela yona le into kathesi ingane ingaphansi kakhulu eZimbabwe ku-banking sector esithi trust le confidence. Abantu bahlala belokwesaba ikakhulu ungakhangelela ukufana yona i-reserve bank ngokwayo ifuna ukurana ama-bank ngemthetho ngesikhathi ngesikhathi. Lenyanga kuyabuya enye i-directive, liyani nyanga kulenye i-directive khonangana kuyabulala i-confidence le trust ebantwini.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba yisiphathamandla sebutho uRetired Major General Clever Shadrack Chiramba ubulawe ngomkhuhlane weCOVID-19. Inkundla yeNew Zimbabwe ibika ukuba isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa uthi ibandla leMDC Alliance yilo elimele lisolwe phezu kohlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu okwenzakalayo emadolobheni achiyeneyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma uGift Sondo kumfokani Lofu. Basakazi bentando ukuphawula kakhulu ngabantu bakithi abakuzana abafana labo oBethi Mpofu, oSimon Khaya Moyo, labo Gawule, labo Chuma labana. Bebesiyenzani kanti vele esithombeni sikambuyane yani. Sibabone bekhothama beguqa lapha esithombeni sikambuyane nanda bekhupha lezi cathulo. Bayayazi umlando kambuyane yanda. Ubona waye bengathi laba omnanga gobezano lapha ukuthi labo inkosi yakithi bekwe esitulweni sayo iphiwe ibudget labo bekhotamela inkosi yakithi ubulelani ka lobhengu la kamzilikazi kamashobana. Hayi lento yabo leyo kuyakhotamelana lombuyane yanda. Hayi 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 ngizwe ngiyanyeka kakhulu ngabantu bakithi. Bese ngibuya lapha kuqembu lesizwe lapha ni MRP bengicela ukulekela isibuzile basakaza ukuthi kathi izaya nini ku Congress ngoba ngathi kungani la fonya 2014 ngake ngaziphi isikhathi ngafunda i constitution yabo yithi every 5 years kufanele lekuyiwe ku Congress. So i Congress iwa nini ngoba if lafonya 2014 i constitution le yaqala kwa active 2014 kusho ukuthi uyonke leadership liyana ama term aba expire 2019 ngofanele beku Congress. So asizameni silungiseni lapha na singayenzini amaphutha ka Tswangirai wokuviolate i constitution yeqembu. Utswangirai wa violate i constitution yeqembu lakhe MDC buka manje ukuthi kona imphumela yokuviolate i constitution injani. So nyafisa le MRP lapha na ihambise izinto ngohlelo futhi ku top leadership umuntu ekhitshwe kahle engakhitshwa nje uyi individually maye ngabe wonile. Siyafisa impela lapha na kwaMthwakazi kungabi le inyizana. Ngiyabonga ngokuhlala sethembisa.
Njani basakaza kwa-Studio 7 noma indawana ezishiyeneyo zelizwe. Besicela inhlanganiso lezinceda abantu especially le abalimisi okukhethwa khona inhlanyelo ngokuwiniswa abantu ngokubana kumashowa lapho ukuthi ngabe bayanazelela ukuthi especially lapha emakhaya ukuthi uzathosa ukuthi umuntu uyawina ngale ngenhlanyelo yabe ithethwe komakhelwane emasimini enganamabele nebulwa indlala. Ngathi bekunani ukuthi beke benzishowe ukuthi unumber one ngolamabele amaningi ukuze khuthaze abantu ukuthi balime kakhulu kungabi ngendlela esigabeni ejike khona ngale kumahlasela characters unjani nachane naske walking the general manager sadika sabongani uvuka njani khona lapho izizibambe kahle ubukhokheli bakho buqotho uqinise yokwendawo hayi yathandeka sabongani yezi development ye phambili ngijike kumahlasela futhi south northeast unamaphiko sisi ngithi philani nazele le COVID-19 ngoba iyabulala lona mamula lo
sanibonani basazi westudio 7 okhulumayo uyingqalabutho esigabeni saselubhane besicela sidlulisele lo mlayezo ukuthi cela abantu bezano bekele ukuthuma abantu babo emathebeleleni bezodistroya into zasemathebeleleni angithi bona bayehluleka vele badathile izo ngodli bayekele into yabo le.
Salubonani ku studio 7 okhuluma umhulu wasendaweni yasenkayi kosikhobokhobo. Ngiyajabula le audio mayingafundwa. Inkinga yeZANU-PF i-1 ibusa abantu ohatelelo benyathezela abantu. Abake bebusa abantu sikhululekile manje abantu abaningi bangaphandle kwamazwe. So into yona le bona bayibheka njani? Bathi ku-right na bazolungisa nini ilizwe ngapha vele bathona besidla imali bedlela imali eParliament. Ilizwe abakalungisi lutho lokhe bebhoda ngamasikafu beyagaxile. Hayi, sikhathele ngeZANU-PF asayifuni. Ngazi umuntu olokhu esavotela iZANU-PF uyabe evaleka amehlo enjani. Sikhathele ngaliphatha sisayifuni. Lo mozora layo yimpimpi yeZANU-PF asuke nje. Hambe khatshana vele ngatholi ngitsho le vote eyi-1.
Alibonani Studio 7 labalaleli benu. iZANU-PF yesibulalelizwe lakithi bakithi. Yonke into igugukile kusukela ngo-1980. Sikhipha amaminisa, sikhipha amagovernor, sikhipha usaze segcina ngo-2017 sikhipha upresident ekhitshwa ngamasoja. Kodwa ke akula lutho oseligugukile. Izinto lokwezi siba worse. Yiko ke i-solution esesele kuphela ukuthi sikhiphe iZANU-PF. Singakhiphi iZANU-PF lizwe lakithi liyaguguka libe lizwe lihle kabi elihlalekayo. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani amaZimbabwe amahle. Mina kune into kade ngicabanga ukuthi angake ngowakati abantu siye kokukhuluma okuningi sithi leli shona lo mdebele lo muveni lo mhlangane lo yini. Asibambaneni sibe into iyodwa sikwazi ukukhupha lezi siwalikulo iZANU-PF. Nani koma nje nangicabange njengamanje iZANU la neZANU-PF zabambana. Yiko lokhu manje ziyasifikumeza. Lokhu kwakufuneka thina njengamanje sibambane njengabantu waseZimbabwe. Sikhiphe lo iZANU-PF sisomiswe nephathi iyodwa nje inhloso yethu ukukhupha uZANU-PF esihlalweni. Singalokho sithi hayi mina lokhu amntwakazi mina lokhu wasoshoneni lokhu ubuya khuphi. Angeke siyenda kufuneka sikhiphe lo iZANU-PF. Sibambane sibe iphathi i-1 ikhiphe iZANU-PF esihlalweni. Ngoba iZANU-PF iziphula neZANU la wabambana namanje iwantu basihluphayo. So ngathi kwakufuna sibambane sengephathi iyodwa inhloso yethu ukukhupha iZANU-PF ehlalweni. Ngiyabonga amaZimbabwe amahle.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izitabane kwele Malawi zitshengisele ngomgqibelo zigala ngokuthi uhulumende kumele azinaze njalo zivunyelwe ukutshata. Ngokubika kwentatheli zindaba yeVoice of America uLamek Masina. Kubhubhe abantu abedlula amajumi amathathu ekulwisaneni kwamabutho kahulumende labahlamuki kwele Somalia izolo. Kubike njalo intatheli zindaba zeVoice of America uHarun Maruf lo Abdi Wahid Mualim Ishak. Singene kudaba lweMelika. Onqotshwe ngomongameli Joe Biden kukhetho olwedluleyo, umnumzana Donald Trump wenze umhlangano labasekeli bakhe e-Ohio ngomgqibelo. Lapho aqhubeke ekhala khona ngokuthi waqelebezelwa kulolu khetho lanxa nje engelabo ubufakazi. UTrump usole kakhulu umbuso kaBiden njalo wacothoza abebandla lakhe lama-Republicans abangavumelani laye. Lo ubungumhlangano kaTrump wakuqala selokhu ephume embusweni ngozibandlela kulandela ukunqotshwa kwakhe. Abanye bathi uTrump engaba elungiselela ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
UTrump into azama ukuyenza ulungiselela ukhetho oluzalandela kuyindlela yakhe ukuthi abe ecampaigner nxa singakubeka ngesilungu ngaleyo ndlela. Njalo engumuntu owenzela ukuthi ama Republicans angazitholi esesimeni sokuthi akusasa ngavuka esekhethe omunye umuntu ongabamela, wenzela ukuthi ahlale khona singathi ngesilungu phecelezi ahlale eku picture, wenzela ukuthi ngazo zonke izikhathi ngoba evele ekhulumile wathena ngo khetho olulandelayo uzafuna ukuthi abe nguye ozaqhubeka akhankasele ama Republicans. Yikho kwenzakalayo, uyazilungiselela uzimisela ukuthi into leyi aqhubeke ngayo.
Ubona ibandla lama Republicans limamukela ngezandla zombili njalo libambene yini? Alubana ethe wazisa uTrump ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo.
Abe bandla lika Trump ama Republicans kababambananga. Abamfuna abanye bangkhona uTrump, kodwa iproblem ekhona uTrump manje ngesimo esikhona iparty yama Republicans nguyo ibambileyo. Ngoba ukhankase kakhulu ekukhankaseni kwakhe wanelisa lokuthola imali eziningi ezebandla ezincedisi umkhankaso webandla lama Republicans. Kungenye into emenza aqhubeke eibambe ngasesidukwini. Sokusithi kubuye elinye iqembu leli vele lingamfuniyo elizimisela ukuthi lanxa sokutheni kungangcono amacala akhe lawa athi nxa esekhangelwa lawo basapoti ukwenzela ukuthi basapotane nama-Democrats, ukwenzela ukuthi baze baye bamthole ngumuntu olecala okungamvimbela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Yilo uhlupho olukhona uTrump lakaze ahlangana nalo. Kuningi okukhona kusazayenzakala, kodwa iqiniso weni ibandla lama Republicans lona lodwa li divided, akukho clear, akukho sobala ukuthi kubeke ngaleyo ndlela ukuthi kahle kahle baza kuthini ngaye uTrump. Ngoba eqinisweni uTrump bayakwazi bonke ukuthi izenzo zakhe zonke lezi nxa ikhankasa esiba nama rally esenza konke akwenzayo uzama uhlala elungiselele ama Republicans ukuthi isikhathi xa sesifikile sokuthi kukhankaswe ukhankaselwe umongameli yena ufuna ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama Republicans. Iyo indaba ekhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine lapho asevale khona yonke imibuthano kanye lokuthengiswa kotshwala. Kambe isinqumo se-Reserve Bank esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibe le-interest singenza ukuthi abantu abanenge bagcine imali emabhanga na? Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.